Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi intengo yamafutha ezimota yiyo ebafuqa ukuthi bakhweze intengo yempahla abayithengisayo.
Ukukhwela kwe-fuel kuyadala ukuthi izinto lazo zikhwele emashop. Thina njengabathengisi siyabe sesikhweza izinto, ama-customer abe sebona ngathi sifuna ukugeyina kakhulu. Kukanti hhayi, xa i-fuel ikhwela le zinto zonke ziyakhwela ngoba ngathi yiyo engathi iyacontrola ama-price esikhathini esiningi. Iyahambisana le-rate ye-US dollar. So ngabona i-fuel ikhwela le zinto ziyakhwela. So kuya-affecta kakhulu kwi-business.
Unkosikazi Sanele Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kwengezelela kunhlupho abavele bebhekane lazo.
Nxa sikhangela isikhathi esisuqede singasebenzi nge-lockdown, besidle sifiso sokuthi ngabe uhulumende ubezakhangela izinto ezenzakalayo esizweni. Ngoba lapha esiya khona asisakwazi, sokungathi kulabanye okumele baphumelele ukwedlula abanye. Okuyinto embi kakhulu, aluba kukhona okwenziwayo ngoba ukukhwela kwe-fuel from $23 to $30 liter, i-petrol iningi kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust, uthi lokhu kuzaguqula yonke into.
Ukukhwela kwentengo yamafutha yokugoqela ipetroli le-diesel, amafutha nje, kuzenza izinto eziningi ezisolakalayo nsuku zonke ukubana zikhwele, ngoba yonke into ilendleko yamafutha kumbe ilendleko ye-fuel, kugoqela izinto ezifana na lokudla, impahla, konke nje esikudingayo njengabantu kuzakhwela. Kuyonke into esilayo kulendleko yamafutha. Amafutha aqakathekile uma kusenziwa impahla kumbe uma kuthengiswa, kulendleko yokuhamba, kulendleko ye-transport.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, umnumzana Effort Ncube, ugcizelela kulokhu.
Ukukhwela kwamafutha ezimota kuza kwenza ukuthi zonke izinto zikhwele, kuza khwela i-transport, kuza khwela isinkwa, kuza khwela ijukela, kuza khwela impopho, kuza khwela yonke into, ngokuba konke kwenziwa kumbe kuhamba ngamafutha ezimota. Ngakho ke ukukhwela kwa ukukhweza yonke impilo ibe nzima, zonke izinto zizadula, lempilo ibe nzima kulalokho ekade ikho khona. Ubunzima buzabo bukhulu busiya phambili. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe lokho bedlula phakathi kobunzima obungaka bezinto ezidulayo. Uhulumeni uyehluleka ukuthi ayibambe kahle i-economy, isebenzele wonke umuntu, hayi abalutshwane.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority umnumzana Ariel Sibanda yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Kodwa umbiko owethulwe luhlangothi lwakhe olweZera uveza ukuthi uhulumende usevumele ukuthi amafutha ezimota akhwezwe esuka ku-dollar 23 cents esiya ku-dollar 30 cents kulitha lepetulo, kuthi idizili iye ku-dollar 32 cents kulitha. Leyi ntengo iphezulu kakhulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ese-SADC. Kwele South Africa ipetulo ingamasenti eMelika e-95 cents, kuthi idizili ili-dollar 5 cents ngelitha. Ngimele iStudio 7 ibobulawayo, ngubathabile Masuku.